Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanonoka Wande obesipha indaba le ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-10 Ngcwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi amalunga ibandla le-MDCT amaningi abuyele kubandla le-CCC izolo emhlanganweni we-rally equtshwe enesigwe enkayi.
Irali yethu iqhubeke kuhle kakhulu, zange sithole umbiko emibi laloba nje bekulamapholisa ade khanya ibhotabhota kwezinye indawo nxa usiya ngaphetheya komfula.
Zindala zombili, kambe umnumzana Nelson Chamisa uzanqoba na umongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho?
Hayi, ngokwazi kwethu lobufakazi obufansi ukuthi labantwana abancane baseZimbabwe abakhasayo bayakwazi ukuthi bakuMnangagwa ngakaluwini ukhetho olukhululekileyo, ukhetho olucacileyo. Kuzosebenza ubugwelegwele, budlame lobumenemene esesikujwayele kusenzakala kuleyana indawo.
Ibandla le-CCC lithi likhala lomndeni wamalunga iqembu le-Rumba ele insimbi zeJwane ababhubhe engozini yemota. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla njengensukwini siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amalunga ibandla le-MDCT amaningi abuyele kubandla leli emhlanganweni ye-rally equtshelwe enesigwe enkayi lase Mhlolo elubhane esola inyathelo elithethwe umholi walelo bandla umnumzana Douglas Munzora elokuthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Umnumzana Chamisa ukhulume kuleyo mbuthano njalo ukhangelelwe ukuba sesigabeni sewange lebhinga kumalanga alandelayo amalutshwana. Ukuze sizwe okuningi ngale imihlangano lokwenzakale kumarali la, usithandekile Mhlanga uStudio 7 uxoxe lomnumzana Mhlonipheki Ncube isikhulumeli seMathebeleland North kubandla le-CCC.
Abantu bebezile ngobuningi babo, bekungabizozwayo, sibili abantu bebenyathelana, bekhanya sibili bethabili, amajaha etshaya izinkwelo, ogogo labo labomama betshaya impululu, bekhanya bemthakazelele sibili umongameli wabo ngenxa yokuthi belibona ijaha elincane eselizimisele ukuthi lingene embusweni. Hhayi, abantu bathokozile sibili kakhulu njalo bathembisele ukuthi bayavota kakhulu. Siyababonga kakhulu abantu bakithi abenkayi.
Okuyikho okumqoka okukhulunywe kulomhlangano ngumnumzana Chamisa kuyini?
Baba uChamisa ukhulume kakhulu ngezokuthuthukisa isigaba senkayi kakhulu, ukuthi konke umnotho okhona enkayi North kumele ukuthi utholakale usuba yinzuzo wabantu abahlala kakhulu enkayi North. Ukhuluma kakhulu lokulungiswa kwemgwaqo enxa yemsakazi lawo, yazi ukuthi inkayi ilo mgwaqo osowafayo osogugudekayo okuthiwa yibulawa nkayi Road. So ubaba umongameli uthembisile ukuthi nxa yena engangena esihlalweni, umgwaqo lwana yiwo ozahamba mqoka ukuthi ulungiswe, kulungiswe inhlalakahle yabantu, izibhorane abantu bezuza amanzi. Uthembisa kakhulu ukufakela abantu izibhorane, kakhulu izibhorane eza kulezi nsuku ezisebenza ngamasola kumbe amagetsi atholakala elangeni. Hayi, bekukuhle sibili kakhulu, abantu bakhanya bekuthokozelela lokho akukhulunywa ngumongameli. Ukhuluma into eziningi kakhulu, ezinye singeke sazivalisa siziqede njengoba sikhuluma sisemoyeni.
Esuka khona ngapho enkayi uya kuphi umnumzana Chamisa?
Adrese abantu abaningi futhi ke endaweni yaseLupane esomhlolo stadium. Esuka lapho uya kuza kuya eWanke East, eWanke West, eBinga North, Pinga South. Kulonaleli iviki esikilo uzabe bhoda kakhulu lapha eMathabeleni North. Ekhankasela ama councillors, ekhankasela ama MPs ethu ukuthi engene. Njalo umumo kumbe inkomba sezikhomba sobala ukuthi ama MPs ethu asengena ngobuningi, ama councillors ethu asengena ngobuningi kulandela lokuphuma ekhethweni kwebandla le MDCT. Siyamukela abantu abaningi kakhulu abavela ku-MDCT besithi hayi sebebonile ukuthi bekungumdlalo nje kuphela. Nanku phela omonzi walasethena yena sechiya ukhetho. So abantu bahle bathi hayi singeke siphinde futhi silandele labo abantu baphikisa bekuleli bandla. Bonke bazile ku-CCC ngobuningi babo. Njalo lokhu sokuphe ithemba elikhulu kakhulu ukuthi hayi iNkayi North leNkayi South lamanye ama-constituencies athi zethethwe izanu aseyabuyela futhi kubandla lethu le-CCC.
Akubanga lokunye okuphazamise umhlangano yini sesikhangela lapho oqhutshelwe khona?
Irali yethu iqhubeke kuhle kakhulu. Azange sithole umbiko emibi. Laloba nje bekula amapholisa ade khanya ibhotabhota kwezinye indawo. Nxa usiya ngaphetheya komfula, uthangale bekula amapholisa ade bhotabhota. Asazi ukuthi bebekhumbulelani. Lalapho-ke umongameli esesukile, esehambile, abantu basele bethokoza kakhulu. Basele sekungumpululu, besina, begida, kukhanya ukuthi hayi abantu bathokozile kakhulu. Made ngikhuluma labanye abantu bathena hayi, sebeyavota beqinile kakhulu njengoba bebone umongameli wabo ohlale ekhulunywa kakhulu, bemzwele emsakazweni, bembona emapikitsheni, sebeze mambona buso ngobuso kwelakithi leNkayi lapha. So lokho ke kuphe abantu isibindi lenjabulo lentokozo.
Lo ke ngumnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli seMathabeleni North kubandla le-CCC obexoxa icingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ubele rally eHarare lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi avotele amalunga ebandla lakhe elezana PF ikakhulu kumakhansili ukuze kukhitshwe abebandla eliphikisayo ele-CCC esithi ngoba bahlala bethembisa ize minyaka yonke yokhetho kungelanhlelo zentuthuko eliyenziwayo. Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekule nkulungwane zabasekeli bezanu PF abakade behlabela begida bethakazelela ibandla labo egcikeni leRobert Mugabe Square eHarare. Ekhuluma kulumbuthano umongameli Mnangagwa uthe lonyaka ibandla lakhe lezanu PF lizanqoba okungathandabuzwayo emadolobheni okonke lasemaphandleni. Kasibakhipheni e-townhouse, kabaphume kuma-constituencies wonke. Ngitshele umgcinisihlalo weHarare ukuthi sifuna ukunqoba endaweni zonke eHarare. Umnangagwa uthe ibandla le-CCC kalilambali yelizwe esithi iZANU-PF yilo lodwa ibandla likaZulu weZimbabwe. Okungamazi aphikiswa ngomunye wabasekeli besikhulumeli se-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafa.
Kasazwisisi izinto ze-technology. Okunye kuyamphica, lokhu siyamxolela ngoba kasazi ukuthi ufunani, sephungu tatazila lapha lalapha. Yikho ke hayi umuntu omdala singamthini thina, asihozani labantu abadala. Abantu yibo abazahlangana laye kubalot box mhlaka 23 August 2023.
Ekhuluma kulumbuthano ozamela iZANU PF eCountry Park, umnumzana Mthuli Ncube uthi uthabile ngokwenzakale kulomhlangano esithi uthole intshukuntshu yokusebenzela ibandla lakhe.
Kwakho siyayakha lama balls sisizilanga 32 abantu sebelamanzi ahlanzekileyo. Lama gate njalo sesibisa ama transformer la ku digitalization ama wifi ethu asemaningi sibili.
Kulomhlangano ibandla leZANU PF lamukele ababekumabandla aphikisayo abagoqela owaye kubandla le-CCC umnumzana Paddington Japajapa, ababekubandla le-Pollard begokhelwa ngumnumzana Divine Hobe. Omunye obeye kulumhlangano uthe uzavotela ibandla leZANU PF.
Ikakhulu ngingathi indaba leyisukele uthinini asingenanga ekhethweni ngenxa yesizathu semali eyayiqanjiwe. Kodwa sithe sesibona singangenanga kunjalo, singenza njani ukuthi sidinge umuntu esingamsekela kulelo khetho olukhona. Sase sinanzelela ukuthi njengoba umongameli besivele sisebenza laye.
Lokho kusekelwe ngomunye osekela ebandla leZANU-PF unkosikazi Otilia Maphosa.
Ngikukhuthaza abanye abantu ukuthi babuye sibambane siyakhilizwe lethu. Ilizwe lethu liyakhwa ngamakhiwa. Amakhiwa sakhiphi ukuthi thina senze sikufunayo. Ngabantu bayakhumbula ukuthi kufirst sasingavunyelwa kodwa these sivunyelwe. Ekuma suburbs sasingavunyelwa kodwa these sivunyelwe. So kumothi sithi phambili eZANU-PF. Sithiye kunyama branches okungelancedo. Thina salilweni ilizwe leli because sisizwe ubuhlungu.
Umhlangano namhlanje ube ungowokuqala edolobheni leHarare owezanu-PF ukukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho lokudinga amakhansila amalunga edayela ephalamende kanye nomongameli welizwe. Umongameli Mnangagwa uqhubeke sithi uhulumende wakhe useyenze okuningi okugoqela ukulungisa imigwaqo, ukulungisa igceke lendizamtshina le-Robert Gabriel Mugabe International Airport lokunye. Uthe uZulu weZimbabwe kaselakho ukufa ngendlala esithi uhlelo lwefumvuza intwasa luzaqhubeka phambili nxa enganqoba esithi luzasiwa emadolobheni njalo uhulumende wakhe uzaqhubeka edinga abangane baphandle kwelizwe esithi amazwe angentshonalanga kumele akhiphe izijeziso zomnotho. Kunjalo nje umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Nelson Chamisa ubesenkayi laye ekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kwebandla lakhe kukhetho lukamhlaka 23 linyanga kaNcwabakazi. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa lancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli omutsha mnumzana Nelson Chamisa ngumkhokheli webandla le-CCC baya phambili ngemikhankaso yabo yokudinga usekelo elizweni jikelele. Ababili laba bagcwalisa izinkundla bethakazelelwa ngabantu lapho abaya khona. Umbuzo omkhulu ngothi njengoba ababili laba bethola abantu abaningi emhlanganweni yabo, ngubani kahle kahle okhanya ezanqoba? Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu, yena ofundisa ezombusazwe eWits University kwele South Africa.
Amathuba anika budedengu njalo malutshwane ngobana abantu bayabulawa, wayethuselwa ngodlami. Lobumenemene ifraud yokutshontshwa kwamavoti siyakwazi ukuthi khona kuleliyana. Ubaba uChamisa uvume ukuya ekhethweni kungenziwanga ama-electoral reform. Le landscape yawo wona ama-elections ingazange yalungiswa. Le media coverage ukuthi amabandla aphikisayo avezwa njani kupublicity lapha eyama-newspaper, lama-radio, lama-television. Konke lokhuyana kungahlangana kwenza ukuthi amathuba abaphikisayo amunqane kakhulu abe malutshwane kakhulu.
Umongameli Mnangagwa yena sesike samuzwa ekhuluma emihlanganweni yakhe esithi hayi abantu baza ngobunengi, ngakho uyakhola ukuthi hayi impela uzanqoba kulolu khetho. Alubana lute lwaqhutshwa kuhle impela kungekho kungelabumenemene okhuluma ngabo, umbona enqoba yini ngempela kungela uqilibezela ubaba Mnangagwa?
Hayi, ngokwazi kwethu lobufakazi obufanisi ukuthi labantwana abancane baseZimbabwe abakhasayo bayakwazi ukuthi ubaba Mnangagwa ngakaluwini ukhetho olukhululekileyo, ukhetho olucacileyo. Kuzosebenza ubugwelegwele, udlame lobumenemene esesikujwayele kusenzakala kuleyana indawo.
Ilunga le-CCC elibuleweyo libulawe kathesi ama-international observers esekhona elizweni ikakhulu awe-EU. Ubona lokho kusiba lomthelela bani kundlela be-EU lamanye ama-observers azaphuma lama-reports yawo?
Nxa bezafakaza ngeqiniso baba, kuzamele bakufakazwe ukuthi udlame lusetshenzisiwe, ngoba ukubulawa komuntu oyedwa kupolitiki kuyethusela abantu abalinani, kwethusela abaningi. Uma wathi kill one to scare a thousand, yikho kwenzakeleyo laphana ukuthi konkhani ukubulawa kwayentwana umnumzana kwethusele amavoti amaningi kakhulu aselokwesaba nje sikhuluma.
Sibone uMonzora laye ephuma kulolu khetho. Ukuphuma kwakhe ubona kuphathisa uChamisa uMnangagwa kumbe akusoze kube lomthelela njengoba esithi kasoza endo semuntu.
Kulamthelela usedlile imali ayiphiwa yilizwe usesiyahlala phansi yikho akusebenzelayo. Angiwuboni umthelela ngaphandle kokuthi nje kusetshenziswe yilo nto elibandla libusayela amnikeza leyo mali lokuthi athikameze abaphikisayo emananini.
Alo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazwe njalo efundisa ezombusazwe ekolijini leWits University kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa amathathu aweHarare awetheswa icala lokuntshontsha imali eyinkulungwane ezingamachumi amane lanhlanu $45 eyayingeyobufakazi lokuchisa inkamba yeHarare Central balandule leli cala. Iphephandaba leNewsday liludaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usephe umkakhe isicoco seGyros Jiri Humanitarian Gold Award esithi inhlanganiso yakhe eAngel of Hope isifanele lesi sicoco. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7. Awushimi akengethule nje amazu sisi olonzakileyo ukwehluleka kwahulumeni waleli lizwe ukulungisa imigwaqo ukuze kwabangela ukuthi abafana bami bensimbi zejwane bangene engozini empi esiyathatha le mphefumulo esilusizi kakhulu kakhulu. Sikhala le muli, sikhale esitoko labangani, sikhale le lizwe lonke jikelele. Sithi inkosi kwenzile ibivele isaziphambilini ukuthokozisi kodwa ngenxa yemigwaqo yakithi lapha elizweni lethu. Umgwaqo weVictoria Falls from eBulawayo eVictoria Falls kakula langa lamaru ungabanga lesidumbu somuntu esingena engozini ngamaphotholo akhona. Amaphotholo akhona aku 500 centimeters deep. Ayesabika somaphotholo amancane lana imota zihamba egangeni ukuthi ngakungathatha naza 5 years futhi abadala bebuyene. Angazi asivuseni inkophe.
Ah, Studio 7. Hayi mina ngibonga umculo wethu ingoma madodoti. Ngibonga ingoma madodoti, ingoma yeBhoso. IBhoso ihleli phezulu, izoyithatha kumele ithathe ingoma le inkosi yami Fethi Kwala. Hayi hayi, insimbi yaseZimbabwe bona nabo splash, kanti nikuphi kanti? Hayi siyabonga ingoma madodoti, ingoma leni iBhoso. Yes. Chila moya, ayizoyithatha ngenkani straight. Nakhona nje siphathe siphezulu kokucunuka kwalo sisi lwamagama akhe abathi ngulindwe maphosa lo. Ya phela imnandi yona imali vele engcolile. Yokukhohlakalezana. So manga usojoya mntana sekhaya kodwa ke ngwakho umlomo ungashuli phinde futhi ufakaze ngomlomo wakho usazi ukuthi iZimbabwe injani, abantu baphila ebunzimeni obunjani. Wena ngenxa yemali yathengisa uJesu eJudas sokufakaza ngwakho umlomo uthi wena ngibuhle wodwa obokuzana. Lidle libeka amathambo. Ngidlulisa amagama abantu ayendudozo abantu basetsholotsho bashonele iqhawe labo Nkosi yami. Siyazi ukuthi akade bemthanda kakhulu bemkhonze kakhulu lomfanadi bemlandela nje ngokwenza wobonke ngendlela yakhona yokufanisela. Ngilisa kakhulu amagama endodozo. Ngibonga Studio 7 umthimbalo ongifakasiwe ngilaphela ubani.
Studio 7 njani kadala? Ayitina siyatshona ngobetshona njani lami. Kulobaba lo obekhuluma amanga ethi eZimbabwe akula opposition party ethi ochamisa ngama opposition party mina embusuku ngabezana. Hayi ayi amanga madoda, amanga makhulu shuwa. Umuntu wezano ungabe uzokhuluma into enjalo futhi uchamisa umngane lezano? Amanga lawa akhuluma baba, asilaleli ingcekeza thina eZimbabwe. Abantu bayahlupheka zintandana ke yabala president, abala president eZimbabwe abantu bayahlupheka bafana lezintandana. Umuntu ngakanina loyise eZimbabwe uyabona ukuthi abantu badonsa nzima. So babonile izo abantu bagcwala istreet ngibedinga impilo kungela msebenzi industrialist ngamacheche fire so awubona khonoko senzakala emazwe nonke jikelele lokho ubona uphila nje ucabanga nje hayi bo baba akuhlambuluke lawo engqondweni ucabanga ubona ububi lobuhle obenzakala elizweni lapha nelizweni nakulalutho ncekeza yodwa lapha abantu bayahlupheka hambe emakhaya ubona nto kunjani especially sengikhuluma kuhamba khona ematebheleni yonke jikelele ayikhangele ukuthi njani nje singakhulumela ukuthi kumbe mhlawumbe nge-tribalism ngitsho esayithi nengihamba kiyo kakhulu khangela ubhiyeke ukuthi kunjani usiye emberengwa le ubhiyeke ukuthi kunjani akubona ukusitshela amanga lapho khuluma into ezingayisizwa lafamba kuzame yakho kakhula kwanxa ukakhulelwa usithulelele channel athi ngiyabonga ukuphuma ngosibana ngole kutsala
ye msakazi unyakubingelela lani bantu abakulo msakazi angikhethi ngiyalibambanisa lonke labalaleli bomsakazi ye bazali kathesi isikhathi esesikizo basamangako izanu p f ayiyethiseli nje yabantu iyabhida itshele abantu ukuthi khona kulempi nxa ungavoti okungayisikho so bazali ngiyalicela ha selilesikhathi lokhu selikujayele lokhu lingesabi ukufa bazali lilungise ilizwe lenu ukufa khonokho kuzayenza ukuthi ilizwe lilunge kungela kufa ilizwe
Studio 7 linjani basakazi bethu abahle nabalaleli ngezindawo ngezindawo hhayi mina ngiziphilele lana egoli ngisathanda ukuthi ngike ngikhuze umdala lapha umdala lothi ungukhumala uthi ula egoli uyabona mdala uma ungazi into ozoyikhuluma ngcono uyithulele ngcono uyithulele uchaza ukuthini kahlahle mawuthi ezimya ezibabhakula i-opposition mawuthi TPC nayiza kahlahle uchaza ukuthini so uchaza ukuthi abantu basezimbabwe benzeni kahlahle ufuna ukuthi bonke abantu basezimbabwe lena abasupport ama-opposition party basuke babuye la egoli ngoba wena wahlule ukuphila ezimbabwe wabaleka kwezala kahlahle uchaza ukuthini mdala awuchazeli lapho mdala ubufunda ukuhlonipha isizwe uhloniphe namazimbabwe uma ungayazi into ozoyikhuluma ngcono uthule kanti ukudlalisa idatha lapho usitshela into efana le zithulele nje mntu kwenkosi uma engekho into oyaziyo siyakukhuza into yakhona engiyakuzwa namhlanje iphinde okwesibili ngiye ngakuzwa ikhuluma futhi namhlanje iphinde okwesibili baba uma ungayazi into ozoyikhuluma ngcono uyithulele manje wabaleka wazala igoli ufika la igoli uzofluensa abantu ukuthi ezimbabwe kuna-opposition uchaza ukuthi abantu bonke labana abahlanu abalandela ama-opposition party ubuzinuka amakhwapho asirias uzinuka amakhwapho uzihloniphe uhloniphe nesizwe ngiyabona
Studio 7 ngiyabingelela bakithi ngiyabingelela emsakazweni wabantu bonke bakithi silobuhlungu obukhulu bathi ngalabantwana wensimbi zeva mina ngizalo echoloji lapho abasuka khona labantwana ngizibuhlungu ngizibuhlungu laba abantwana bakithi ade besiphi baphilisa imuli zabo angibidudi kwabazali bakama-eli bakithi yazi sisesinangeni and bebesiduduza besihlabelela ingoma ezimnandi kakhulu and bengizithanda into izingoma zabantwana bakithi ashem usathano lamandla
kuyenzeka kube igumgumgumgum hlelele umhlelele ake sibongeni bantu bakithi be-studio 7 sibonge bantu bonke hhayi imbono ezahlala yehlukene njalo kodwa into engiyicelayo ukuthi abantu asikhangeleni ukuthi kade vele silwelane abantu silwelane then kule nkulumo le engilimazayo engithi noma ngiphupha noma ngihleli ngithole ukuthi hhayi i-politics yezimbabwe ayiso politics it's a tribal politics engayaziyo ukuthi abantu laba bathanda ukugqizelela ngendaba ze-tribalism baza kulungisa njani lapha inkulumo esikhuluma ngayo abantu abaxabanisa abantu izanu PF kanti siye sabana ukukhuluma direct uthi ungapho ukuthi umshona uthi umshona uphi umshona because amashona kafani into engikhuluma ngayo ukuthi bantu ake sinanzelele ulimi lwethu uyazi ukuthi ayiso Zimbabwe kuphelela abantu abalelimi ezehlukeneyo sonke silimi ezehlukeneyo ukwenza kwethu akufani kodwa into yokuthi sibamba iyafuneka singafani njengabanye abantu abathi bona hawu kufa abantu abangakhi namachangana abangakhi that's what you are trying to do bantu bakithi ilizwe asilitholi abanye abantu bazazithola sebe-countryless bengasela ndawo ngoba ungabulokhu ukhuluma kanje akusoze kukuncedise ungakhuluma umane ukhulume uthi ukuthi hhayi bazabona bazabobani shem kwadlula lokhu bantu bakithi kwadlula lokhu abantu ake sihloniphaneni sihloniphe abantu silungiseni into umuntu omubi yizanu PF kuphela izanu PF kuphela thank you
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki, lifake nje imbono yenu. Kwehlukana kwembono ayisiko ukuthi abantu bathukane. Siyabonga. Kweze Melika, abatshutshisi besigaba seGeorgia ngapha kwele Melika bakhangelelwe ukwethesa amanye njalo amacala owayengumongameli umnumzana Donald Trump ngeviki ezayo. UTrump ukhangelelwe ukwetheswa njalo amanye amacala alithumi lambili. Ubikwa watshela iziphathamandla zalumango ukuthi zimele zimdingele amavoti okwengezelela ayewatholile ayengaphansi kwakamongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ye baba Gandhi, kuliqiniso sibili lokhu ukuthi bekuvele kungathi kukhangelelwe ukuthi uzahanjiswa kulo umthethwandaba waseGeorgia, ngoba ungakhangela akwenzayo kakhulu i-phone call liyana ayenzayo ezama ukuthi lo wayephethe intambo we-state tshintshe kumbe amdingele ama-votes, ukuze ke athi nxa esemdingele abe semtshela ukuthi hhayi eGeorgia liluzile, bese kusiba ukuguquka kwezinto khona lapho. Bekukhanya ukuthi kuzamthandela, kuzamgoqela kuyeza. Yiko kasimangali ke ngokuthi sizwe kuthiwa khona bazambiza ke khona ngale lakho ukuthi bazemethesa icala. Ukuthi ngingathini ngokuthi uzathi nengubonayo ukuthi kusiya phambili, angabe khathese ngathi uyaba ngumuntu ozitshengisela ngathi uqinile ulamandla. Kodwa ke isikhathi lesi sesiside kusuka khathesi kusiya kuNovemba ku-2024 lapho uzavotwa khona. Ngibona ngathi kusiya phambili khona ngale. Abantu abaningi bazabe sebetshintsha ingqondo, sebekhangela ukuthi ha, lo muntu angazi ukuthi ngumuntu onjani. Yikwe ngubonayo ngokuthi kasoze aphumelele ukuthi awine ukhetho nxa ebekwe phambili njengomuntu okhethwayo.
Manje ngokubona kwakho kuzahamba njani ukuthi sizagcina sibona na evalelwa sibili ejele umnumzana Trump?
Well, okokuvalelwa kangilaqiniso njengomuntu omkhulu njalo ungumuntu lwana olenhlanhla uTrump, wasomuntu kazana nje ukuthi wakhona uyaphonda ngoba uyaphunyuka khonapho ebanjiwe aphunyuke ahambe. Yiko ke angilaqiniso ukuthi ngingambona esejele. Into engiyibona ngathi izamngenisa ejele izaba ukuthi athethise omantshi laba abazamthonisisa. Angabathethisa khona laba nxa ehamba esenza amarala akhe la ekhampena, bazamthatha sibili bamfake ejele ngoba uyabe setshengisa ukudelela okukhulu kakhulu. Kodwa ke ungumuntu ovele yena enjalo engumuntu odelelayo oyisa bonke abantu ongaboniyo ukuthi kulomunye umuntu ongcono kula.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas ngapha kwele Melika. Thank you. Dala B lo page besigqibela uhlelo lwethu lwamhlanje umjolo uyanyisa umjolo angewufuni igama lami nguChris Gande ngilivalelisa ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.